Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Wala magela emsakazweni we-Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 19 2019 ngu-Praxidus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
nxa uticha kumele abe ngumuntu oza kuthiwa uyasebenza aphefumule aphile lapha khona, iholo lakhe lingafika kuze $4,000. Kodwa ke lokho kwenzakeleyo kusithiya sikhatshana kakhulu lalokho esibe sikukhangelele.
Izisebenzi zikahulumende zixwayisa umqashi ukubana azinikele ngokwaneleyo ukulungisisa isimo kungatsha zakhe ukuze enqabele ukuqhubeka komonakalo omnotho elizweni.
I-Auditor General's report today ilendaba eziningi eziphumelayo ezivela kuma-parastatals, kuma-local authorities lokunye okunjalo mayelana le-mismanagement yama-resources kumbe ama-public finances. Njengezimgodi senze i-analysis sikhangela vele ukuthi imali kade sihamba njani.
Abezimgodi baba lo mhlangano wokuhluza umbiko wethu lolu hlangothi olubona ngokusebenza kwemali kahulumende oluka-Auditor General. Yenza ezibukwayo ngezomceco wabatsha insizwa edabuka eZimbabwe uMakhosi Chuma kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izisebenzi zikahulumende zixwayisa umqhashi ukubana azinikele ngokwaneleyo lapho esithi ufuna ukulungisisa isimo kungatsha zakhe ukuze enqabele ukuqhubeka komonakalo womnotho elizweni ngoba zingesenelisi ukuqhuba umsebenzi ngendlela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ethembise ukwengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% ezizayithola kuyona le inyanga kaNtulikazi. Phezu kwalokho uhulumende uthe uzokwengezelela iholo lezisebenzi ngamadola edlula kancane ikhulu 116 Zimbabwe dollars ezizoyithola kusukela ngoncwabakazi kusiyafika umpalakazi. Kodwa abamela izisebenzi zikahulumende elizweni ngaphansi komanyano we-Apex Council okubalisa eyababalisi elizweni yeZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, bathi abavumelani lalokhu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eyeZimta, uMnumzana Tapson Nganono Sibanda, ngokungajabuliswa lalesi silinganiso semali.
Lokho kwenziwe nguhulumende lapha ethi yena usikhwezela iholo sikukhangele njengento lapha esingathi thina uhulumende ube ngeko serious. Nxa uticha kumele abe ngumuntu oza kuthiwa uyasebenza aphefumule aphile lapha khona, iholo lakhe lingafika phose $4,000. Kodwa ke lokho kwenzakeleyo kusithiya sikhatshana kakhulu lalokho esibe sikukhangelele.
UNganunu Sibanda uthi kungalesi sizathu iningi labo lingasamethembi umqhatshi.
Thanda ke ukuthi wonke uZulu abekwazi ukuthi lokho sikunikwe nguhulumende thina njengeZimta kasikwamukeli.
Yena lezinye izisebenzi zikahulumende bathi sebechiyela umqhatshi ingqobe yokulungisisa umonakalo okhona. Abenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bathi okukhalazwa izisebenzi zikahulumende yikho kanye abahlezi bekhala ngakho yonke le iminyaka. Unobhala jikelele we-ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo, upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Akukutsha ke njalo okuthiwo yiZimta ukuthi i-education system ke izakholapsa.
Okwenzakalayo uMoyo uthi sekufuna abenhlangothi zonke zenhlanganiso ezimela izisebenzi basebenzisane ndawonye ukuqeda lolu dubo. Kuthi unobhala jikelele womanyano wenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eye-Apex Council, uMnumzana Edwig Nema, uthi iholo labo aliseneli khona ukugada ibhasi ukuya emsebenzini nsuku zonke. Kodwa umkhokeli enhlanganisweni emela ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, umnumzana Obed Masaraure, uti kabasela temba labe Apex. UMasaraure uti abe ARTUZ sebe diniwe kube loke betenjiswa ukuphela ukuba iholo lizokhuphulwa kungekho okubambekayo okwenziwa nguhulumende ukuzigcwalisa lezo zithembiso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yabenhlanganiso ebona ngezentuthuko eyezemgodi babe lomhlangano welanga elilodwa labenhlanganiso ezenhlangothi ezijiyeneyo zempilo ukuhluza umbiko wethulwe luhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende oluka-Auditor General lomnyaka odluleyo ka-2018. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemkhodi unkosikazi Janet Joe uthi babone kuqakathekile ukuxoxa lumhlangano ngoba umbiko ka-Auditor General umumethe okuningi okuphathelane lokusetshenziswa kwemali kazulu.
I-Auditor General's report leyi ilendaba eziningi eziphumelayo ezivela kuma-parastatals, kuma-local authorities lokunye okunjalo mayelana le mismanagement yama-resources kumbe ama-public finances. Njengezimgodi senze i-analysis sikhangela vele ukuthi imali kade sihamba njani, imali zikazulu kade sihamba njani kuma-ministries lakuma-government departments.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zeChitungwiza leManyame Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyadanisa ukuba lombiko uveza ukuba kunezimali okumele zisebenzele uzulu kodwa ezigcina zitholakala ezikhwameni ezingayisizo.
Izimali lezi eziningi zifuze ziye yenza ukuthi i-development lenhlala kahle yabantu iphumelele. Kodwa sibona vele izimali lezi eziningi zigcina zintshontshwa. Siyabona kathesi abantu abasebenzayo kudala ama-pension abo abasakwanisi ukuthi bathole noma wona satshona ebhenkini leli elalingamanga kakuhle.
Uqhubeke ethi ezinye zalezi mali yizo okumele zisetshenziswe ukwakha imigwaqo, izikolo lezibhedlela. Ilunga ledale lephalamende elake lakhokhela ikomiti yedale lephalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende unkosikazi Priscilla Msiyaira Mpumushwanga uthi kuqakathekile ukuthi abantu beluhluze lolu daba lucace lakundawo abahlezi kizo.
Abantu abaningi abazwisisi ukuthi kanti vele nxa imali idliwa, idliwa ngubani ngaphi kwangikhona. Yikho ke mina ngiyabuthabela sibili ukuthi iy'ngxoxo lezi zenzakale, kodwa kumele ziyenzakale zike ziphume emahoteleni ziye ebantwini. Ngiyabe ngifuna ukuthi iy'ngxoxo lezi zihambe ziye etsholotsho, iy'ngxoxo lezi zihambe ziye kwechendambuyeni ukwenzela ukuthi abantu baqalise ukuzwisisa ukuthi manxasi lo hulumende, uhulumende uyenzani.
Okwesikhathi eside njengedale unkosikazi Mushonga uthebe behlangana lembiko lapha lalaphaya etshengisa ukuchaphazwa kwemali kodwa kungela manyathelo athathayo. Ngakho-ke uthi sokumele kudingwe indlela ezizwayo zokulungisisa lolu daba. Lumhlangano we-Public Finance Management Reform indaba ungenwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezijeneyo. Inhlanganiso ezimele amalungelo abantu, inhlanganiso yezimgodi, inhlanganiso ezimela izakhamizi lamalungu edale lephalamende. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Ngesikhangeleke eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo, iphephandaba eleHerald libika uba kulondoloza kulondoda othwaliswe nzima ngumthethwandaba weHigh Court othi akachasise ukuthi uthole ngaphi amadola edlula isigidi ekuakhawunti yakhe ebhanga. Mnumzana Jairus Giles uhola amadola emelika edlula inkulungwane lengxenye yamadola US$1,600 ngenyanga, esebenzela inkampani ye-Lepster Logistics njengomqondisi wayo. Umthethondaba uthi unakanela ukuthi angabe eleminye imisebenzi ayenzayo eyephula umthetho ngoba ingahambelani leholo lakhe leyo mali etholakale ebhanga. Kuthi-ke iphephandaba le-Chronic lona libika ukubana uhulumende usebize ekhaya umeli wayo kwele-Bhilithani le-Northern Ireland phezukodaba lokuhlukunyezwa kumpathintambo wobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe umnumzana sibusiso moyo leqola lakhe esedolobheni le-london khona ngale ngasebhilithane ngeviki edluleyo uhulumende uthi ufuna abaphatheka kulokhu kulesi sehlakalo babotshwe Okwamanje-ke uthi siphe ithuba kubalaleli be-Studio 7 ukuba batsho imibono yabo ngokwenzakalayo kwele Zimbabwe.
Yabonga inkosi ethungamele abantwana abangamankazana lapho bedlala, badlalile kuhle, siyababongela njalo sibonga impilo esiphiwe yinkosi. Wani inkosi isiphilisile lanxa izinto zinzima. Senelisile ukuphila kuze kufike usuku lwalamhlanje njalo siyabonga basakazi ngokusiphathela uhlelo lokusinika ama impumela zemidlalo ngazonke izikhathi. Siyabonga indaba elisipha zona, indaba zeqiniso. Siyabonga.
Sanibonani balalela bahle. Studio 7 abasakazi be Studio 7 ngoku okhulumayo eFlapusi endunta into nje engithi ngiyengithi fahla fahla kuZulu ikuthi kambe siyapi iZANU-PF iyapi nabantu angazi noma abantu beZANU-PF angazi noma iZANU-PF yona ngokwayo nabaphathi bayo uncube ukuthi bayazi ukuthi bayaphi sibheke phi siyaphi emuva phambili kokuthi angicabangi ukuthi bayakwazi ngicabanga la bantu bazibhekela amabhokete abo ayikho nje into abayibhekile
sanibonani basakazi abahle injani thanda ukubulisa nabalaleli ngoNcube ngisezindaweni yase-South Africa mina engithanda ukudlulisa kunamhlanje ngesifiso sami bengifisa ukuthi khona ma ngabe umbuso okhona ekhaya ma ngabe ufuna ukulungisa isimo somnotho elizweni kuyenziwe i-operation kuqedwe bonke osiphatheleni abatshintsha izimali bonke abatshintsha izimali yibo abantu abadala ukuthi ilizwe lingavuseki benjalo ngokubona kwami bona ngathi basebenzela yena uhulumende lo okhona ngabe uhulumende uyafuna ukuthi ngabe le nto iyaphela ngabe sowayigqida angazi ukuthi umgabe babemkhiphelani uma kungukuthi baqhubeka ngabosiphatheleni begcwele ilizwe lonke bagcwele naseBotswana bagcwele e-South Africa besebenzela i-government yasezimbabwe kanti yona imali yasezimbabwe bayithathaphi ma kungukuthi i-government akayikhiphe emabhenki banikeza akekho umuntu wasezimbabwe ophatha imali njengabosiphatheleni okubonisa ukuthi kukhona kuhulumende lapho abayikhipha khona bebanikeza ukuthi behambe beyotshintsha bethole i-foreign currency lokhu kuyabonisa ukuthi yibo i-government bayenza ngathi imali liyana kabayifuni yakwamanye amazwe beyibo abayisebenzisayo bayiqoqa ngendlela eziphansi ma bethi abafuna ama-foreign currency emabhoda beyithatha bayisaphi kufanele bayiqede lento leyo yokutshintshwa kwemali ngoba abantu basezimbabwe banaba bayibo abatshintsha imali yibo ababulala ilizwe bebheke emazweni amanye wonke akhona e-Afrika lapha Botswana South Africa ayikho imali etshintshwa njengale yasezimbabwe bona bayitholaphi kuyabonakala ukuthi khona kuhulumende yibo bathole yibo abanikezwa imali le bayinikeza ukuthi beyidinga i-foreign currency ngapha yena uhulumende esithi ebantwini kayifuni ukubonisa ukuthi yena ngoyoyisebenzisayo uyayithatha yena incindezela abantu ngendlela eziphansi esithi yena kayifuni kungoyoyisebenzisayo uthuma abantu bakhe ukuthi beyithatha ngaba kusibantu bakhe ngabe kabekho vele abantu abayitshintshayo bona bayithatha imali yasezimbabwe emabhenki ingatholakali kuyabonakala ukuthi nguye obanikayo
Labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu lemibiko eliwathumela ku WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Amalunga edalela eParliamente lawale Melika ele Congress avotele umthetho wokukhuphula iholo lezisebenzi esithola iholo eliphansi ukuze liye kumadolari 15 dollars iminimum wage ngehola. Lumthetho usekelwe ngamalunga amaningi amabandla wonke athi amaDemocrats lamaRepublicans wahle wapasa. Ngakho ke leli holo lizakhuphulwa lisuka kumadola edlula kancane ayisikhombisa $7.25 ngehola phakathi kweminyaka eyisithupha elandelayo ngaphansi komthetho owe-Raise the Wage Act. Ukuhlaziya lolo daba sixoxele uNkosazana Omincube, isizalwane seZimbabwe esesihlala ePennsylvania khona lapha eMelika.
Ngalokho abakhulume ngakho ukuthi iya ku-$15 kungcono. Sibona engani ilungile ngoba lapha esihlala khona kuyadula i-725 ibisenza ukuthi singatholi isikhathi sokuphumula sisebenze ebusuku lemini. Kuthi kunjalo ekupheleni komnyaka kuthiwe khona imali oyisebenzi leyo iningi siphinde sibhadaliswe futhi. Asikwazi ke ukuthi nxa isiye ku-$15 leyo kuzaba yinzuzo yini kithi ukuthi nxa sesibhadala ama-taxi kubonakale ngoba bathi bona usebenze kakhulu njengomuntu oyi-professional. So asikwazi ukuthi ke khonapho uhlupho la uvele kuhamba njani.
Kodwa akuyi ngokuthi indawo iyabidula okungakanani, phela kulezinye izigaba ngithi kumbe ama-states achiphileyo kwedlula amanye.
Asikwa angikwazi ke lapho, kodwa i-minimum wage iyafanana phela indawo yonke. Ngoba ngengahlala e-Indianapolis besihola yona le imali, kodwa izindawo zokuhlala bezinjengayona le imali. Lapha ePennsylvania, lapha esengikhona khathesi mamhlanga, ngihola yona leyo imali engangiyihola ngapi e-Indianapolis. Kodwa amarenti alapha aphezulu okudlula imali kuzene sasiyibhadala amarenti e-Indianapolis. So ngibona engani mina kuyafanana. Iholo liyafanana kodwa izindlu esihlala kuzo kuyachiyana. Even the cost of living, ngoba e-Indianapolis akula emissions leyo kokuthi khona liyahamba uye ngomnyaka kumele imota ihambe iyehlolwa. Ukuthi ekuhlolweni kwayo laphana bazakutshela ukuthi lungisa lokhu, lokhu sokuyenza i-pollution, sokunjani njani. Kodwa iholo lokhe lifanani lalona lelele Indianapolis.
Kodwa vele phela yona imisebenzi yangkhona ivele iyachiyana. Yona leya kade vele iholisa $7.25 yilabo abasebenza engxenye kuma-supermarket. Emsebenzini wokonga abasebeluphele kumbe abagulayo, ukhanya ngani uyabhadala ukungconywana?
Kuyachiyana ngama-agencies, kodwa ethi industry ngeyokonga bona abakhulileyo ema-nursing home lezindlini abafuna ukusebenzela ezindlini zabo abafuna ukusetshenzelwa besezindlini ukuthi uzobagcina usendlini. Imali yangkhona iyachiyana kulalokho okuthiwa yi-home health, kube lalokho okuthiwa yi-CNA, isithupha esestate, yiso esile $10. Kodwa nxa uyi-home health awuholi i-$10, anti uyabona. So khonapho ke kodwa lapho esihlala khona kuyafanana, wethu ngum-home health kumbungumlokhu zeni kuyafanana.
Libona ngani kuzanceda ukuthi abantu bangasebenzi imisebenzi emibili?
Sibona ngani nxa kungafika kuyona leyo i-$15 engxenye kungenza ukuthi abantu bangasebenzi imisebenzi emibili. Ngoba ukusebenza imisebenzi emibili uyabusenzela ukuthi ukwanise ukubhadala irenti, ukubhadalela imota lezi esihamba ngazo. Kodwa ekupheleni komnyaka sokufayilwa amathekisi iba buhlungu futhi.
Lo-ke kungunkosazana Omincube isizalwane seZimbabwe esesihlala ePennsylvania khona lapha eMelika. Iyenza ezibukwayo kwezomcece wabatsha. Insizwa-ke edabuka kweleZimbabwe uMakhosi Chuma, kodwa-ke osesihlala esebenzela kweleSouth Africa. UChuma othethe isikhathi eside esiwa ivuka uselolwakhe uhlobo lwempahla alubiza ezasekhasi. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
UMakhosi Chuma uthi angahlanganisa inaliti, uhali, amazinyo omtshina lelembu uphuma umceco okhwabithwa intsha yesabe khona lokunyathela phansi. Lensizwa leminyaka engamachumi amathathu lane 34 yokuzalwa ithi khule isidla imbuya ngoluthi. Ezokuthunga zona zadle zaba sekhanda esaseZimbabwe, kwathi ngo-1999 waqala ukuhlela ukuthi uzazenza njani. Uthi wayekwazi-ke ukuthi la ngamaphupho kathemba lo amukela, kwazise wayengela ngitsho yona elesikhala yokuthenga isikopela.
Ngile brand ikasiswegi lezasekasi brands ngama-brand ayi-2 ahlangene aqale ngo-1999. Aqale esephepheni, then mangifika la e-South Africa 2005. Then yikho engiqale khona ukuthi ngiproduce indwangu ngiyenze igamenti ngikwazi ukuyigqoka nokuyidayisa. I-brand yami ikavarisha from umntwana ona-1 year isegcina kumuntu ona-75 years.
Amagama empahla zakhe la kawasiwo ukuzibumbela kodwa alomutsho.
And ezasekasi yona i-brand it means umuntu okhulele elokishini, ngoba abantu bathanda ukugqoka ama-Nike, ama-Adidas, ama-brand abangawazi ukuthi abuyaphi. So mina ngiye nga-creator i-brand ezothandwa ngabantu esuka elokishini eKasi, nginikeza abantu abahlala eKasi.
Ngesikhathi abanye befika eGoli belahla amaphupho abo, abanye besiba ngomantshingelane, abanye besiyasebenza emakhitshini, abanye bekhetha ukubamba inkunzi, uChuma yena kazange alilahle iphupho lakhe.
Mase ngiqathanisa lalapha engikhona manje, hhayi kulo mahluko omkhulu kakhulu. Ngiyazi ukuthi le nto engiyidingayo ngiyithole lalapha esengihlala khona, sengihlala endaweni engathi ngcono kula kuqala, ngoba bengishera ngekhethenisi ngapha, ngishera ne-ofisi ngapha, yonke into ifuna mina lasekhaya kudinga mina. Compared to okwamanje, I think everything is coming up all right.
Ibhizimusi likaChuma leli seleminyaka emithathu. Owakhathesi uselezisebenzi ezinhlanu, ababili abathungayo labathathu abakhangisa leli bhizimusi emalokishini. Ukwanele Moyo ngomunye wabathunga ezasekasi.
Ngibona kuyinto enhle ukuthi uyazi umsebenzi ezana into esifana nokuthunga. Uma uyenza like impahla kumele uconcentrate kuyo. Suka ngibe nephepha ngiqale ngidizayine, bese ngiyayibona into engidizayine ethi iyakwazi ukwenza le nto engiyifunayo.
Kanti-ke uNokuthula Ngwane ngomunye wabawuthanda kakhulu umceco wekasi swag lezasekhaya.
Ezasekasi brands, i-brand engithanda kakhulu, impahla zakhona zi-comfortable, impahla zakhona ziyathengeka. So nawe ngilandela, hamba uthenga something for yourself, so hamba sonke kasi sibe right.
Ayikho into angayithungiyo uChuma. Uthunga ezomtsheno, amahovarosi, ezemidlalo, ezamaqembu aculayo, ezabomama labobaba kanye nezemitshato.
Elakusasa lami, isifiso sami besingesokuthi la overseas abantu bakwazi ukuyigqoka, njengobana lapha e-Africa sikwazi ukugqoka Nike labo wadida ababuya overseas, why can't bona begqoke la le design ngumuntu omnyama? Lokuthi ngikwazi ukuthi emashop ma umuntu engena kibo Edgars, engena kibo Woolworths, akwazi ukungithola lami ngikhona ngikompite nabo wadidas.
Yena-ke uthi ezakhe zilophawu lwenyawo lwenja kanye lethenisi lohlobo lwe-All-Star. Uthi-ke likhulu ithemba lokuthi leli bhizimusi lizathuthuka kakhulu, ngoba eselekheli lebulenjini iwebsayithi, lekhasi le-Facebook, lapho abanengi ababona khona umsebenzi wakhe kungakhathalekile ukuthi bakuphi komhlaba. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Woza Friday lamhlanje ntambama silomculi wesifazane owadumaki ngingoma yakhe lena ethiwa True Love. Ecula leqembu leilanga ngeminyaka yabo 1990 ubuze Ncube osehlala kwele Norway. Ngibeke lethuba lokuxoxalaye aza asethekelele kuma studios ethu khonapha eWashington DC eMelika. Wothi sizwe inzwisa yale ingxoxo.
Okay.
Usi wesethekelele lapha eVoice of America evela eNorway lapho asegcwele khona ngokuqala ukuthi ubuye lapha.
Yebo ngokuqala.
Sube lengoma ezithile eminyakeni yona le esehlukane ngayo. Yiziphi ingoma osethe wazethula ususe eNorway?
NgiseNorway sengile madlala amabili ngilosiko enye yokugcina ngirecorde ngo 2016. Le ni rekote mo
njengokwethembisa kwami le inzwisa kuphela yengxoxo ebanzi engibe layo loBusi Ncube. Yena ke owake wacula leqembu leilanga engoma yakhe leyanethi True Love abaningi yeliyaziyo, kodwa ke silamadlalati amaningi ngemva kwalokho. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah City, libe lelanga elihle njalo lempela sonto elichukela.